Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana ku Studio 7 AA Voice of America sise Washington DC lapho esilethulela khona uhlelo oluqhakathekileyo olumayelana lomumo weZimbabwe kulandela uhluthuno kwentambo zombuso ngabebutho I special edition olamukelayo ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngosonto ekuseni kunjenje mhla ka 19 lwezi 2017 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Robert Mugabe ukhangelele ukuhlangana lenkokheli yebutho lamhlanje phambilini komhlangano omkhulu wedale le Central Committee yebandla leZANU-PF.
Okwamanje uZulu ubhekile nje ulindele ukugcwaliseka kwaleso sithembiso sababibutho lapho bekhulumisana loZulu ethe wayafika bucwadana le-State House izolo.
Ngemva kokutshengisela kokungathakazeleli uMongameli Robert Mugabe, uZulu usemelele ukuzwa ukuthi uzasuka nini esihlalweni.
Ngoba ngendlela abantu asebekhuluma ngayo, singani iZANU-PF bekulomgabe kuphela, akufela muntu osavumayo ukuthi khona yena ubeke ilunga leZANU-PF.
Ngesikhathi kule ngxabangxoza kwezombusazwe abemaphandleni bona bathini? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Robert Mugabe ukhangelele ukuhlangana lenkokheli yebutho lamhlanje phambilini komhlangano wedale le Central Committee yebandla leZANU-PF. Umfundisi uFather Fidelis Mkonori ongumlamlamkunzi phakathi kukaMongameli Mugabe labakubutho abamhluthunele intambo zombuso utshele umsakazo weZBC ukubana lokhu ngokwesibili ukuba amacelela ahlangane kukhulunyiswana ngokuthi uMongameli Mugabe asuke na esihlalweni. Abanye abakunkulumo lezi bekucelele kaMugabe ngumqondisi wama-CIO uMnumzana Aaron Nepera lesikhulumele sikaMugabe uMnumzana George Jaramba. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano omkhulu wedale le Central Committee yeZANU-PF okhangelelwe la ukwenziwa lamhlanje. Kulandile ivoti yezigaba zonke zelizwe yokuthi abasamfuni ukuthi akhokhele uMongameli Mugabe. Kunjalo nje uZulu usekhangelele impumela yokutshengisela okukhulu okwenziwe izolo eHarare okwenkulungwane lenkulungwane zabantu asebesithi uMongameli Mugabe sekumele adedele ozamelama. I-Studio 7 ixoxele intatheli zindaba yethu uMavis Gama obesekutshengiseleni lokhu.
UZulu yena ubefisa ngaye vele base bamkhipha uMugabe, kodwa laba abaqoqe lo mbuthano abakubutho bona icele labo batshela uZulu bathi bona hayi sizokulazisani siyani ndlebe kulo mabonakude la uma-wayensi lizokuzwa ukuthi kuyisima kanjani. Okwamanje siyalibonga babonge uZulu kakhulu bembonga ngokulalela kanye nokuthathela phezulu lapho ilalesi sicelo sokuthi afole. Sikhumbule ukuba lesi sicelo size sivelela kwabalwa impi yenkululeko lethi kuyindlela yokubonisa uMugabe ukuthi njengoba yena engafike lokho eqinisa ikhanda esithi yena akafuni ukusuka esikhundleni uzasuka kuphela esikhundleni nxa uZulu ethe watsho kanjalo ecinganye lokuthi uZulu ngiyowamphethayo. Singaleli lizwi lakhe basebesithi batshengise ukukhonena kwabo. Okwamanje uZulu ubhekile nje ulindele ukugcwaliseka kwaleso sithembiso sababibutho lapho bekhulumisana loZulu ethe wayafika bucwadlana le-State House izolo ngemva kokufola behamba ngenyawo abanye bakhona ukusuka eZimbabwe ground e-Highfield baze bayangena edorobheni bayafika bucwadlana le-State House.
Wena ngokuzwa kwakho ubona ungani uzasuka esihlalweni yini uMongameli Mugabe njengoba sisizwa ukubana kafuni?
Kuliqiniso lokho ngokuzwa kwami yebo ye uZulu kakasafini umuntu wonke kasafuni, kodwa sikhuluma ngomuntu oyisiqoqodo ozifilayo ukuthi intando yakhe kuphela yenziwayo. Ambone vuma lula uMongameli Mugabe ukusuka esikhundleni. Masingakukhohlwa ukuthi sikhuluma ngomuntu oselesikhathi eside esemkhosini ekholisa ukubuya lobukhosi lokubusa amanzi akade lawo ngesikhathi ebusa. Ukuthi amane nje avume athi hhayi sengisedele eceleni lina-ke yenjani lokhu kufunwa nguZulu, amboni esenza kanjalo umongameli Mugabe. Kungalesi sizathu-ke sekudonse amalanga wonke yonala sengicedelesi isikhathi ukuthi avume. Ngangisizwa kuthiwa vele khona esukwini lwakuqala bekhulumisana naye ube qinani lokuthi yena ngumongameli owakhethwa ngokusemthethweni, kungakho kuzamele akhitshwe ngokhetho olusemthethweni. Okwesibili, ngumuntu njalo obeqina ebandleni esithi yena lasebandleni kumele kube libandla elichoyo ukuthi yigaba samfuni, hathi ukuthi abakubutho kumbe abangaphandle kwebandla bathi gaba samfuni, njengoba isisekelo sebandla leZANU-PF sisitsho ukuba nxa umuntu engasafunakali kumele kusukela ebantwini abasebandleni. Yikho nje sesibona kuthiwa kuza kuba nomhlangano omkhulu e-Central Committee ukuthi bahlafune bakhulumisane ngaleyo ndaba. Ngaphambilini kungakenziwa lo mhlangano, yikho nje kwahlalwa phansi imihlangano yama-PCC bavumelana bathi bona hhayi kasisakufuni, asazike njengoba sebekhulumile abebandleni lakhe. Kodwa mina ngokubona kwami lo muntu ngumuntu olekhanda elithisayo, ngumuntu olekhanda eliqinileyo, kangeke amane avume nje ukuthi mina sengishiya isikhundla.
Ubona abakubutho sizwa kuthiwa bakhulumile embuthanweni lowo, kahle kahle batheni?
Bakhulume bekhulumisana loZulu ekugqibeni kwalo mbuthano ngesikhathi uZulu efuna ukuyafika emzini lapho kumele kuhlale umongameli e-State House. Lanxa bengasangenanga abantu kodwa basike bucwadlana nje le-State House bakhulunyiswa nguZulu. Njengoba ngitshilo ngaphambilini, obekhuluma emele inkokheli yabakubutho u-Major General Sibusiso Moyo esephiwa umbiko wakhe athe uvelele kumkhokheli wabakubutho ukhomanda Constantine Chiwenga. Uthe yena into yakuqala bebonga uZulu ngokulalela kanye lokuziphatha ngaleso sikhathi efola. Okwesibili, wathi yena izikhalazo zikaZulu, ngoba uZulu khonapho bekhalaze ukuthi hhayi madoda kasiqediseni into sesesiqede kuze kuse kuphele simfise nxa simfisa esikhundeni. Watshela uZulu wathi Zulu seyenzile esathi isigaba sendlalele yakhe indima, sekulindele abaphezu abakukhokheli inkokheli ukuthi basebesitsho-ke ukuthi kuyini okuzaphuma uZulu makalindele. Lanxa uZulu ube khonona ekhalaza ukuthi hhayi bona uZulu into kade ifuna ukususwa kukamongameli, kodwa abakubutho bathi bona hhayi makulindwe kulindele ukuthi njengoba sekufoliwe abantu bayenza batshengisa intando yabo batshengisa izifiso zabo, kuyini-ke okuzatshiwo.
UMavis Gama, intatheli zindaba ye-Studio 7, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande eseHarare. Ukuhlaziya-ke lolu daba, uChris Gande uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha ngaseMelika, uMnumzana Danny Moyo.
Umbuso kamongameli Mugabe bekuvele ngabe wafika emaphethelweni kudala. Esikubongayo khona manje yikuthi umuntu wonke oseZimbabwe is no longer thina esiyi-opposition who have been saying ukuthi umuntu lo is not good for our country, makahambe. Now sekuyisizwe sonke esesiphakamile. If ma ungakhangela abantu abaphumileyo namhlanje ngomgqibelo besithi we are done ngawe Mugabe, omunye umuntu ma ngakhangela umpikitsha lowo angathi ulamanga ukuthi abantu laba for 37 years yibo ade bevotele Mugabe, ngoba Mugabe ubeclaim ukuthi yena uyawina ama-election. And namhlanje kucacisile ukuthi ama-election lawo ebengawawini ebewariga, ngoba umphakathi wonke weZimbabwe uphume phandle wakhombisa ukuthi Mugabe vele akafunakali, okusho ukuthi vele ubengafunakali from kudala. So thina sithi namhlanje lithuba elihle elokuthi njengabantu baseZimbabwe sihlale phansi sibe sopa sivumelane ukuthi okay siya kuphi now from la. Lokho iarmy ade ikucabanga ekuqaleni besenza iqhu yabo ukuthi bazofaka nje umnangagwa baqhubeke besenza izinto zabo njengezanu. I think namhlanje umphakathi weZimbabwe rubbished that they changed the narrative. Akusekho lokho ukuthi sokuphomba ukutshintshwa nje umgabe kufaka umnangagwa izinto ziqhubeke. That means ukuthi from now on uhulumende ozongena upresident ozohlala esihlalweni lesiyana uzobekhethwe ngabantu ngoba abantu baphume in their millions all over the world, not just eZimbabwe but even ngaphandle lapha eAmerica, everywhere, England, Australia. Wonke umuntu ujabulile ukuthi umgaba kasekho. But the main question is siya ngaphi masisuka la? Siyabuyela yini kuzanu government noma sifaka i-government eyabantu ngabantu?
Njengoba usitsho wena, umbuzo lo okhanya uqakatheke kakhulu kangaka ukuthi kuyiwa ngaphi kusukela lapha, njengoba usitsho njalo ukubana umnumzana Emerson Mnangagwa engamelanga kuba nguye ohle azingenele nje esihlalweni lesi.
Masisuka la njengela elangeni lalamhlanje, amabutho eZimbabwe they know now ukuthi iplan adivelayo bona ayisekho ngoba there is no way bangazama ukuthi bafosele iplan yabo after bebone ukuphuma kwabantu emela utshintsho abalufunayo eZimbabwe. So njengoba kunjalo kusho ukuthi thina-ke abantu akusamelanga silinde ukuthi sitshelwe noma yi-army noma ngama-political parties besitshela ukuthi no asenzeni kanje kanje. Thina njengabantu kumele sihle sime sithi from now on sithi thina kumele kube lama-free and fair elections. And ukuthi kuze kube lama-free and fair elections okokuqala, i-ZEC ayimeli abantu, it was an appendage of izanu and therefore ZEC has to be abolished. Kumele sibe le new independent electoral body that is not tainted. That's number one. Number two, kumele ukuthi abantu abangaphandle i-international community kube yiyona, people who don't have a stake in our current affairs kube yibona abasupervisor ama-next elections so that they are free and fair. And number three, i-diaspora umZimbabweni wonke lapha khona ulelungelo nge-constitution yethu esilayo, ulelungelo lokuthi avote and therefore wonke umZimbabweni kumele avote. Yiyona indlela esingakhuluma ngayo ezosisa phambili, ngaphandle kwalokho nje yikudlala.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ngapha ngaseMelika. Lapho-ke limzwe exoxa lo Chris Gande owe-Studio 7.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Singene kwezemabandleni lamhlanje ngiseplumtree kwamadlambuzi njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thamani Ncube ngokudilika kukahulumende kamongameli Robert Mugabe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ngamukele nabalaleli bohlelo.
Intaba enkulu sidilikile.
Nkomo, intaba idilikile engunanzelelayo ukuthi khona abantu abaningi lento eyenzakala kumongameli uMgabe iyabajabulisa ngoba ngendlela abantu asebekhuluma ngayo kungani ivali PF bekulomgabe kuphela, akusela muntu osavumayo ukuthi khona yena ubelilunga lezali PF.
Kuyini okukhangelelwe izakhamizi zakomadlambuzi khona ngapho njengoba sewile uhulumende kaMgabe?
Nkomo, abantu beZimbabwe besebephila impilo yovalo eyokwesaba eyokuthi khona bangakhulumi bephisela imizwa yabo ngendlela abathanda ngayo. So ngaloko sekusenzakala kathesi abantu sebethole ingathi khona i-space esokuthi khona baphumisele imizwa yabo. Abantu uyakubona ukuthi khona into kade isenzakala eZimbabwe bekungela freedom of speech and the freedom after speech. Namhlanje abantu they are competing, bajabulile. Uyabona ukuthi khona abantu bahlala beloyisa ukuthi khona njalo ne freedom of opinion. So abantu bakhangelele ukuthi kona iZimbabwe isiya phambili, kuzaba lokukhulumisana phakathi kwabantu bonke kungakhethelekile uhlanga, babe nenkululeko eyokukhuluma lokwenza izinto zabo njengoba kulethiwe isisekelo sombuso welizwe. Hayi lokade kusenzakala okokuthi kona amapholisa ebesekhethilizwe alenza elawo okokuthi kona ubothele lokukhuluma imbono yakho ukubothele kona lokho.
Ukutholakala kwemisebenzi, ukuvulwa kwamafekithali kanye lentuthuko nje ezigabeni ngezinye zezinto yini uZulu aziloyisayo khona ngapho?
Kakhulu Nkomo, ngoba sikhuluma iqiniso for the past 37 years ezombuso kaRobert Gabriel Mugabe akula mpucuko mina engingathi ibe khona ngaso sokuba khona kukahulumende. Impucuko ongabe uyayibona kukhathalekile idibha, kukhathalekile isibhedlela kumbe isikolo, bekuyimizamo yabantu abakade bephumele phandle elizweni ngokuhlupheka bese bethumela izimali emakhaya, kwenziwe leyo ntuthuko ekhona. Ngikhuluma nje kube kwaba nohlelo ngo-2013 olokuthi khona kubhedwe imigwaqo, kuhamba abantu becelwa amadola awokugredwa imigwaqo. Siwa kambe khona lokho abantu bengasebenzi kungena la ntuthuko. Kunye abantu abakukhangeleleyo ukuthi khona aluba umgabe engasekho esikhundleni besakuso kuzaletha esingathi i-investor confidence, abantu abakhangelele ukuzavula amabhizinesi elizweni kusebenzeke abantu bengelavalo. Ngoba isizwe abantu abasebenza belo valo vele akula muntu othakazelela ukuthi abeka imali yakhe elizweni azavuka angakwazi ukuthi khona kusasa kuzagcina kwenze njani ngemali yakhe, kumbe kuzagcina kuthiwa ibone ibhenki.
Zona ingqungquthela zeZANU-PF khona ngapho komadlambuzi zithini? Ukhona yini osakhuluma ngokuthi umgabe ngumuntu omuhle?
Somo abantu bayamangalisa futhi abantu abakuZANU-PF angikwazi ukuthi khona ngabantu abasuke bacabange njani, ngoba akusekho ovumayo ukuthi ulilunga leZANU-PF. Abanye sebeqathile asisababoni lapha, abanye yibo asebebuya ezinhlelweni sebebizela abantu inhlelo izolo abakade bekhetha abantu kuze kuthiwa kona nanku inhlanyelo kumbe nanku umumbu abangasibo beZANU-PF abaholi. Kodwa namhla sebehamba begqoqodela abantu ezindlini kuthiwa buyanilize thatha inhlanyelo, buyanilize thatha umumbu, ngenxa yokuthi khona sebenanzelele ukuthi khona umthuzi wabo akade beqatha kuwo usudliwe ngumuhlwa, ilanga lizababhadla sebefunta luba abantu babazwele basebenzele ndawonye la.
Akuyiphethe ngamafitshane Ncube, uvalelisa abalalela.
Sibefundile bantu ukuthi khona ilizwe asilo lomuntu oyedwa, ngena abantu bonke kuphilwa ngokuxoxisana, ngokuboniswana, ngokuqondiswana. Amandla asebantwini, umuntu yena kangeke ayenze lutho ngaphandle kwamandla aphiwe ngabantu. Lo umuntu angagabhazeli abantu ngesikhundla aphiwe ngabantu, ngoba abantu balakho ukuvuka besikhethe leso sikhundla.
Hayi, siyabonga Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Enkomo nabalabeli.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxale sakhamuzisa komadlambuzi umnumzana Thamani Ncube, yena owake waba ngukhansila njalo wakulindawo.
Umsakazo we-VOA Studio 7 ulethulela izindaba ezijisayo ngokwenzakala eZimbabwe kulandela ukuhlutuna intambo zombuso lebutho. Lalela izindaba kusukela ngo-6 a.m. kusiya ngo-9 a.m. suku zonke, njalo ngo-1 p.m., 3 p.m. lango-5 p.m. eZimbabwe. Lingasichuma kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Silethulela indaba lezi lemakhasini okuzilibazisa awe-Facebook athi VOA Ndebele le VOA Shona. Lisithumezele elikubona kumakhelwane kumbe lapho elikhona.
Lelalele ku Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ubekhokhela ibandla eliphikisayo kwesikhathi eside eVenezuela u-Antonio Ledezma ufike edolobheni leMadrid lamhlanje, lapho ahlangabezwe yimuli yakhe. Kuthi-ke uSaad Al-Hariri uchiye umsebenzi wokuba inhloko kahulumende yakwele-Lebanon esithi uzaphindela eBeirut ngolwesithathu. Abantu bezabelene zemandebeleni lenkabazwe labo basekela uhlelo lokuthi uMongameli Robert Mugabe asuke embusweni. Kodwa bathi ibutho sokumele lazi ukubana abafuni uMongameli owaba lesandla kumbhuqazwe weGugurawonde. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibutho leZimbabwe lithethe intambo zombuso ngolwesithathu lisithi liqondisa okwenzakala ebandleni elibusayo emadabukakusa osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakala ezweni. Abantu bathi akulandelwe umthetho kahle ekususeni uMongameli Mugabe embusweni, bakhathele ukubuswa ngababulali lamasela. Lamhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party liqale umkhankaso okhuthaza ibutho leZimbabwe ukuba bengakhetheli abantu inkokheli elezandla ezithonta igazi, bethi kuyabe kusobala ukuba ibutho liphatheke kungxaki zebandla elibusayo. Umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi abantu bengaphatheki, ethi kuncedani ukususa uMgabe kufakwa abetheswa amacala okuphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawonde.
Kanti njalo kusinceda ngani ukukhipha uRobert Mugabe sifaka uEmmerson Mnangagwa la engomunye wabaphatheka ekubulaleni kwabantu bakithi? Njalo siyamangala ngalesi senzo esenziwa eZimbabwe e-military ekwenzayo besithatha uhlangothi, ikanti ibahlala besithi bona ngabaphatheki kwezombangazwe. Lokho abakwenzayo asikuphatheka kwezombangazwe na? Kuyasivelela ukuthi bathatha uhlangothi lokusapota uMnangagwa ngoba labo njenge-military beyi-Lacoste. Lokhu thina sithi abantu bakithi kabahlehlele emuva bangahlanganyeli.
UNkosikazi Khoni Mpala uthi abantu abafuni muntu olembali engacaciyo.
Pane nyoka inyoka, Mugabe Mujuru Mnangagwa, konke kuyafanana. Thina sesidinwe ngabantu abancindezela abantu. Thina sifuna i-peace eZimbabwe, asifuni umuntu ozabe ibulala abantu, encindezela abantu, enyamalalisa abantu. Sifuna umuntu ozabusa, kube le-peace eZimbabwe, lothando. Kasethi
yesizwe imbono yolwela amalungelo oluntu uNkosikazi Abigail Mupambi.
Kuyatshengisela ukuthi okuningi singakwenza, but ma singa-athendanga indaba e-healing and reconciliation, yona vele emele ikhokhelelo le-truthfulness, ukukhuluma iqiniso, siyabe singakaqalisi as a nation. As i-basis ye-development yethu kumele ibe based in truthfulness and factual issues ezifana nendaba nale eGugurawonde, of course kulabo Mramba Tswina njalo njalo.
Unduna uKhabazela Mkhize, induna esebenzela inkosi uMzilikazi wesibili, uthi abafuni uMongameli owaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawonde ngoba amanxeba abo lokhe engakapholi.
Into esikhuluma ngayo lapha thina vele asifuni vele i-president eyaba vele eyangena ngesikhathi sempi yeGugurawonde liyani, ngoba angakabe i-president o-right ngoba awukwenzayo lokho ekukhona emzimbeni wethu. Asiyemukeli leyo nto leyo, ngoba owakwenzayo lokho ekhona emzimbeni wethu. Thina sifuna ukuthi ngabe kuthiwa kwenzakala yona iZimbabwe khona ngale, bakhethe omunye umuntu ongazabe phakathi koluhlu lolwana lokubulawa kwabantu befuthi yafakwa ebhalagwe ngesikhathi seGugurawonde. Kuyakhanya lokhona ukuthi lo muntu lo kazange abe legazi. Kasifuna umuntu waba legazi lokubulala. Kubi kakhulu khona kuyana, ngoba abantu kumele bakunanzelele kokho ukuthi ukufaka umuntu oyi-president abe yi-president yena wabulala abantu kutho ukuthi sizimfaka ngokuthi siyamesaba. Kakukho kulokhuya. Lo Nkulunkulu lokhe lecala lona lelo ukuthi wabulala abantu abuye abe ngu-president futhi. No, it's not it.
Osakhulayo uMojalifa Mkwele uthi kufunakala ubukhokheli obutsha njalo kulandelwe isisekelo sombuso lokuthula kungabi lobudlwangudlwangu.
Kufunakala ubukhokheli obutsha elizweni leZimbabwe. Sikhuthaza njalo ukuthi khona zonke indlela ezizayenziwa kube izindlela ezisekelwa isisekelo sombuso welizwe, kwenziwe ngokuthula njalo kungabi lobudlwangudlwangu. I think siyavumelana sonke nini ukuthi umbuso kaRobert Mugabe usufikile emaphethelweni. Ukudubeka kwabantu lokuchabalala komnotho welizwe kuyisibonakaliso salokho.
Iningi labantu beZimbabwe liyavumelana ukuba uMongameli Mugabe kayehle embusweni ngoba usekhulile njalo useyehlulekile ukubusa. Abanye basola ukwenza kwebutho eselithi lifuna umuntu othile. Abanye njalo bathi akulandelwe isisekelo sombuso welizwe njalo abafuni muntu olembali yobugwelegwele kanye lokuchitha igazi. Ngemva kwalokho ibutho kumele libuyele enkambeni kubambe umthetho. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngomemnandi ngempela esizwayo lapho, kodwa ke sisifikisa emaphetheleni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela uMongameli Robert Mugabe. Ukhangele lokuhlangana lenkokheli yebutho lamhlanje phambilini komhlangano wedale le-Central Committee yebandla lakhe leZANU-PF. Ngemva kokutshengisela kokungathakazeleli uMongameli Mugabe, uZulu usemelele ukuzwa ukuba uzasuka nini esihlalweni. Ngesikhathi kule bangxabangxoza kwezombusazwe sibe lethuba lokuzwa ukuthi abemaphandleni bona bathini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Lolo ke bekuluhlelo oluqakathekileyo, i-special edition. Asidibaneni ngabo 12:30.